lokho mfowethu yokudlala ngabantu, ukuthatha abantu njengezithombe. Izera umthetho wayo ivele ivama ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different awula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona i-cent elodwa, akusoze kuyiguquke lutho nje entengweni impahla ezisemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi, ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola leMelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi umthetho lana yabosabhuka basekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na, kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho izama amazwe wonke. Nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki, umuntu eyiguqula nje intshisa nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngama-letter of credit. So lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ixotshe iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha. Lokho ekuphambanisa yena.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele eMelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi ihlandla lakhona lizafika lelo, ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola leAmerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000, amasosha, amapolisa, abemajele, lamatitsha, lamanesi, lamadokotela, baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangelani lokhetho lomnyaka ozayo. Ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga ama-vote kana ukhetho akwenzayo ngabantu, abantu uyabe funa ukusebenzisa imali eyayidindayo, iprinting yalapha. Nxa kuzawuba le nguquko izakuba khona nxa ukhetho seledlulele olomnyakeza okwakhathesimfowethu, angiboni ukuthi uMthuli Ncube loJohn Mangudla lo emasomnangagwa bengavuma ukuthi ibond not le-RTS ikhishwe emzini.